okokuqala imali ezikholekta ngukulumende wenza izila kumbe izinara kumbe ngamabonus aphi azisho mali ezibuya ebandleni lezanupiyefu. Ezanupiyefu thina njengebandla siyazidingela imali zethu zodwa, njalo silamakampani thina asebenzayo awezanupiyefu lapha esithola khona imali. Silabangani futhi abalamankampani ababuyayo bezosinceda besinike izimali nxa sidinga izimali. Asingeneli thina njengebandla ezimalini ezikholektwa ngurhulumente. So imali leziyana ezikholektwa kumatokens ngali zimali ezikholektwa ngurhulumente under izinala. Kodwa enye into abantu abayikhohlwayo yukuthi kona imigwaqo leyi iplumtree Mutare Road lozi imigwaqo walungiswa yi-Group 5 nxa usayikhumbula e-South Africa leyana. Leyo group yiyo ethatha imali ungelela ngoba yibo abakha imigwaqo lokwana under i-Build Operating Transfer Program. So uhulumende yena uthola ingcosana yemali.
Imali leyi sibona iphathisa na ekulingiseni kwemigwaqo le?
Wona labana abantu kumele bebe bemaintaina imigwaqo leyana. So i-Triple C kunokuthi kulokhu ikhuluma izozi kuphela ikhuluma amaphupho ukuthi kona ukhuluma izanupi ezizathatha imali. Sonke zanupi ye-Triple C asikhange le nto i-Group 5 le nxa ikhulisa izimali leyo. Iyayilondolozela imigwaqo yethu na lokhu ngitsholo kwe-maintenance. Kumele bemaintaine kanti ezinge ngahamba umgwaqo na ngisiyarare. Nxa usuzangena eshegudu uvela ngapha koBulawayo umgwaqo wayo ususiwa lamaphotholo. Yiyo imisindo kumele siyifake ukuthi hawu lina Group 5 libhizinisela izimali kodwa kalimaintaine imigwaqo ngoba lyani umgwaqo wayesifa ifela umuntu wonke kayifeli zanupiyefu kuphela kayifeli Triple C kuphela ifela izizalwane zonke zezimbabwe ezidrayiva kulowo mgwaqo. So thina umsebenzi wethu sine simonitha into zonaleziyana umsebenzi wethu simonitha urhulumente sonke njenge-ruling party zanupiyefu labo abe-opposition umsebenzi wabo yikubuya bezokhangela khonokho hatshi ukuphakuba ngumsindo hatshi ukuphakukhona izinto ezingelabufakazi neqiniso.
Kulokhu khonona njalo okokuthi imali lezi zifunakala zingama-US dollars kodwa abantu behola imali yeZimbabwe.
Kholoko futhi bezempila ngokubona yikukhuluma kwabantu eza umuntu angazi kumbe abengabalanga kumbe kalisetshi kumbe katraveli. Ungahamba ama-targets uyabona bethole imitshina yena leyana okuthiwa ngamali ukuze ama-pos machine okuthi na uyaswayipha i-RTGS iyaswayipha nge-bank rate eyabi khona ngalelo langa. I-US dollar layo iyathathwa njengoba nje kwavunyelwa umuntu bona imali zonke lezi ngama-legal tenders ziyavunyelwa. I-US dollar iyavunyelwa, ama-rand ayavunyelwa, le-Zimbabwe dollar iyavunyelwa futhi. So umuntu otshele wona kubhadalanga ngama-US dollar kuphela eza umuntu ongakazi ahambe ngemgwaqo nale afike ama-targets uphonge ukukhuluma nje kumbe umuntu nje uphonge ufuna ukungcolisa ngoba bakhona abanye abakhulumela ukungcolisa kuphela.